Unkosikazi Tremont ubonge kakhulu isibhedlela sempilo ngokusebenzisa kuhle imitshina eyafakwa HIV laboratory sithi ukuhlola kwayo igazi sokuhlonitshwa umhlaba wonke.
Siyaziqhenya ukuthi eZimbabwe impumela yokuhlola igazi isibanga esiphezulu esivunyelwa njalo sihlonitshwa umhlaba wonke. SAISO 15189 verification.
Njalo bahlola igazi eZimbabwe 151 kubantu abahlala
Umphathi wesibhedlela sempilo uDokotela Nasisiya Zwangwa uthe sekulesikhathi elemelika lincedisayo leZimbabwe kwezempilakahle.
Besikuhambo lwabo kwesikhathi eside kunhlelo ze-HIV lemalaria ngezinye zezinto eleZimbabwe eliziqhenya ngalo lisebenza le-MLM.
Ingcitshi ebona nemitshina ehlola igciwane lemikhuhlane etshiyeneyo ebizwa ngokuthi yi-Laboratory Systems Improvement Specialist. Unkosikazi Khanyisiwe Sibindi ubonga kwenzelwa isibhedlela lesi ngelemelika.
Support esiyiphiwe yi-America number one yikuthi we have got state of the art equipment and basincedisile kakhulu esimpilo HIV laboratory. Our lab is now accredited to ISO 15189 of 2022. Lokho kutsho ukuthi singatesta lapha. Our result is internationally accepted.
Omkhulu wesibhedlela sempilo kuhlangothi lokuhlola igazi umnumzana John Chitumbura laye ujabule kakhulu ngemtshina le esisenza kube lula ukuhlola igazi.
Imtshina leyi sayidonetelwa le CDC in conjunction with Ministry of Health. Sesithatha amalanga angu-7 kuphela ukuthi ama results ake aphume. Ndaba imtshina yethu kathesi yenza amatesi ayo 1225 laphana sasenza 250 kathesi sokuyehlile ngenxa yokuthi imitshina yethu sengeyaphezulu.
Unkosikazi Tremont uphinde wachothoza labo abenza udlame ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni lakhe kulandele okwenziwe ngabantu ababili abazame ukubulala owayengumongameli umnumzana Donald Trump ozancintisana unkosikazi Kamala Harris kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka.
Ngike ngakhuluma lomongameli uMnangagwa ngesehlakalo sokuqala sokuzama ukubulala uTrump. Siyachothoza udlame kwezombusazwe loba kungathi komhlaba eMelika kumbe eZimbabwe loba ngubani oncintisa. Ukhetho lomongameli uBiden uyachothoza abazama ukubulala ophikisana naye. Yikho nje sefake imali kwabalonda inkokheli abesuphetheka.
Unkosikazi Tremont uqalise uhambo lwakhe lokwethelekela isigaba seMatheleland namhla empilo hospital kwezinye indawo koBulawayo ebona inhlelo ezisekelwa lilizwe lakhe. Uphetha uhambo lwakhe ngolwesihlanu eMatopo. Yimele Studio 7 ngoBulawayo, igama lami nguJesus Banda.